Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 10 ngokwenkwezi 2022 ngikhathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umlenge kumele ubethe imichoko yakudala iphendule emgwaqweni so that it complements the solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumezeukubeka imichoko yakudala before COVID.
UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi uhambisa osolubhahile elizweni lonke.
Sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabadlanga labezikolo ngoba sesibona ukuthula kusoze kuphonge lethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi. So sithi nabangaye esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asontyokela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuzadithemayina ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele izindaba zefisi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ukutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintethele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwe-Zupco bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZupco. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Affect their performance in class because they will miss the first periods. If they are in the morning session, it will be assured that they are going to miss the first lesson and the second lesson. But they will come to school around 9 o'clock when we are supposed to start lessons at 7 o'clock. So they are missing out a lot.
Kuzo siphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zekuseni kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7 ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele ebethe imichoko yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complements the solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele ubethe imichoko yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uSteven Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakutsho ukuthi wehluleka. Amakhombi abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa abedufa kodwa amakhombi abetholakala transport be-easy. Umuntu bengithina ngicabanga ukuthi lapha siyafuna point B from point B to point C kuyokuhambeka kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo lanxa naye ngagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo, njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolitshini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngomvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibe ngeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Students Union umnumzana Benoni Ncube uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. UNcube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Mike Obe weStudio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela o belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabo abahlangana labo ezikolo, ngoba sesibona ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asontyokela ngelodwa yilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki, lokho kuza determine ukuthi i-response yabantu labo kumele balungise lezi ndaba ze-fees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo nohulumende ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba le ngxoxo lohulumende.
Akunzima ukuthi nasiphonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona ke sikwenza ku-social media and sasikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo foni yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni sososo, hhayi uthule. Kodwa ngabe uke wafika watsho ukuthi asikhulumeni asali ngoba siyazi ukuthi i-power ivela ngaphi, lokho siyakwazi. But yena ukuthi athi sikwisenele sokubuya kwi-ofisini yakhe sibuye soqoqoda ambone lokuthi singaphenduka siphila nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibize and siyenelisa ukuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kule zinhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama izikoles azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but ziloke zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phandle sesibhadala ama rent amakhulu ukuvula even sona isikufisa ngikhona kumele sisibhadalelise so sifuna ukuqala ukukhulisa indaba kulungisa indaba le ama rentals ngoba la indaba yama rentals izinto ezi under of ministry i-housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lihla gcina abantwana bethu so gcina ni rentals la sibuye kwindaba yenzefisi yebo siya understand ilizwe lifile angeke sithi nabehlise ischool fees kuze kufike leli nani lapha eliphansi sithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo iholo labazali bethu alufiki half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona nabe cabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina sisabamba ama-results akho wena uzacina ukubhadala imali yethu nxa usufuna uthathe i-certificate but bona bayakutshela ukuthi uthi uvule namuhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphi le imali esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokhu akulunganga given ukuthi yibo abanikazi belizwe and bayakwazi lizwe balibusa abalibusa lini njani
mhlaka 10 ke bakhona abanye abontana abathi ababuza isikakhulukazi ku social media bayabuza besithi okay yebo siyatshengisela mhlaka 9 mhlaka 10 ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazwisise ukuthi into le esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as a student because noma ukwanisa ukubhadala I assure you kusiyadlula ama semester lawo buya yacinga sakwanisa so thina sithi umhlaka 9 ngokuqala lawe as a student ungabona kungalungiswana leyo ndaba phumhlaka 9 ungabuyeli eclassini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli yakhwela futhi and ukhangele ukungabi fake khona wena ungahamba omunye engahambanga isithu wena usiyene isithu mela abanye wena usuhamba uyofunda mhla kusehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngoba nozavuya futhi azokuncedisa wena sokungumukhalayo
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinasu limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Gwazemba olela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamnanga kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhanyela iminyaka edlulileyo amatitsha I think sebehlalisane lohulumende kamnangagwa more than 10 or 15 times amanesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane lohulumende kamnangagwa kodwa amanesi acina esengahlukunyezwayo sebethaya sebegijinyiswa babutshwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi lohulumende kamnangagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini because sithi hayi sithi sokwehlule ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise ukuse i-right yethu okubhale ku-constitutionalism ukuthi hayi sile right yokuthi singene emgwaqweni sigankase sokuthi sihlale ezidlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebethi
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkankaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulo mkankaso ukuthi sengibonile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibanjwe ithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babethunywa ngabazali but bona intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebeze begwanisa 30 to 40 abanye sebeze begwanisa 29 years abakaze basebenze so ukutshona sisithi sekekele ukuphatheka kulo mkankaso kuyasipisela emuva njengetha sawugcele abantu nje kuphela amantsha yonke ibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sitshengisele njengentsha siphatheke kule shutdown ukuze ihulumente yethu abone ukuthi abantu abasha sebediniwe
umnumzana Nyasha Gwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 ekobulawayo Kulive to kuhlelo The Connection umayikho wobe kwestudio 7 namhlanje uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi eyezinasu. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikwelede. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizinisi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola leMelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi ukugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uzulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuza kwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uzulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa impilo. Umnumzana Thabo Ndlovu ingcweti kwezomnotho uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali lesikhathi esingathi khona yi disintermediation abantu bengasasebenzisi ama bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or i foreign currency silayo it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge isitolo sihambe siye ebank. Kodwa nxa sokulama punitive charges isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele usupplier simtshele ukuthi hayi mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kuthi ukuthi khona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhiphi dual currency kuthi ukuthi akula chance ukuthi iforex ingene ku formal market. Nxa singayenza imono currency kutsho khona ukuthi abantu bazabe beforced ukuthi betshintshe imali yabo whether bayithethe komkhulu bayithethe ngapi. Nxa ule forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe iforex yona leyo uthole idollar. Okuba khona ukuthi kuya increase idemand yedollar ngoba lwana laye osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yona ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezezombusazwe uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho sebeboleka imali bese besenze lokho abathi i-speculations bethole imali eningi. Kodwa okuqathileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwane endlini kuyebe kuqakathekile ukuthi singatshisi into, kuyebe kuqakathekile ukuthi igundwane linjani libulawe. Ngitsho ukuthi bonazani nxa amabhenki nxa ngasakwanisi ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizimusi imali, amabhizimusi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise amabhizimusi lohulumende laye uthola irevenue eningi sebeza faka amaforex abo emqamelweni befihla amaforex.
Unkosikazi Mona Lisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangela cala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani lamabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu afele amagwala abo. Eqinisweni thina amabhenki asiyi njalo asisoze siyi kungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangelwa izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu ukuthengisa lokuthenga idola lemelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamane aweZimbabwe, i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by-election lokubalwa kukaZulu ku-census. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga ukukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Ntungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweledisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla lanxa nje esithi uyawuvuselela. Umnangagwa wethulela umthetho ngempela sonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola lemelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweledisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga izibhawu yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelete emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempila kahle lokunye okuthiyeneyo. Ngokunjalo izibhawu ithi umnankagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcwethi kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Loba balimi bagijima besiyaboleka imali e-AFC, e-wheat production, le-summer preparation. konke lokhu kuyaba affected ngeban leyo. Okunye futhi okunanzelayo esikunanzelelayo kubana iban le ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuachivana. Njalo sikunanzelele kubana futhi iban le ayisapotwa ngumthetho. Kuye proclamation ka president awukabi lomthetho owenza ukuthi ibhani be effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo kodwa bayasilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osapota ibhani naleyo.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Uhulumende utageta nje general public abantu abaphansi abazizamelayo phansi. Yena should target come up with solutions as a target abantu benalabana abaphezulu khona ngale. Engawina khona ngale manje ukukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale qinise bebabophile. Abantu abasirethina ngokubotshwa veleka kuzabotshwa kuyabotshwa abantu abazamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi ikanti abantu nalaba abenza corruption ephezulu lama figures aphezulu baba scotch free akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu nalaba nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs.
Ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa, umnankakwa ukhweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga. Uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho baza kwetheswa izigwebo zokupika ejele. Kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho. Na ngunjalo uShoko
angiboni kulobubelo obukhulu ngemizamo esifakiwe ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate iconfidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumente. Iconfidence ayiregulatwa, iconfidence iyabuildwa kwesisikathwe iluza nale ncano layo especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu sebezabhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamelo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile.
Angaba ngamanyathela afanana lomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini agijimele ebhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi kathi okuqakathekileyo ukuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha.
Kuye kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebank ABC lisola amanyathelo kamnankakwa ekuseni namuhla. Kodwa leli bhanga liphangele thula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singeke ehlukane sihloko kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu ukhuthaza uhulumende labakomsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcweti ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ayithelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.